So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuMabasa 2021 ngoGift Dube. Indaba zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu ukuba babambane eZimbabwe. Njalo uncoma uhlelo lwe-National Youth Service.
Regarding youth development and empowerment, government successfully
mayelana lohlelo lokuthuthukiswa kwabasakhulayo, uhulumende sekhangelisise kakutsha lolu hlelo njalo sephendukise uhlelo lwe-National Youth Training Program.
Kulabanye abathi kabathakazeleli usuku lukazibuse ngoba bayancindezelwa kwele Zimbabwe.
Ezokwenzakala la o efunakala la ikuthi nje ilizwe linqunywe phakathi.
Bayakhala abalwa impi yenkululeko abathi balwela ungaqedakaliyo.
Yonke into ifahlakele. Singakholisani kambe elizweni eselile mgwaqo edabukileyo.
Kodwa abakumandla leZANU PF bathi kuningi okwenziwa nguhulumende kusukela ngomnyaka ka-1980.
Kamkanje sikhule abantwana beZimbabwe sebelakho ukuthi labo bazibonele ukuthi baselizweni labo.
Kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lasikhombisa asebehlatshwe okwakuqala amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulomsakazo. Kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lasikhombisa asebehlatshwe okwakuqala amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abedlula inkulungwane ezingamajumi amahlanu 35,806 sebehlatshwe okwesibili amajekiseni anjengeye Sinopharm. Luthi eZimbabwe kulabantu abedlula inkulungwane lengxenye 1,552 asebabulawa umkhuhlane we-COVID-19. Abantu bafika phose inkulungwane ezingamajumi amane 37,699 sebehlelwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbito nyakenye. Sokwaphepha abedlula kancane inkulungwane ezingamajumi amathathu lanhlanu. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele abantu babambane eZimbabwe ukwenzela ukuthi kuguqulwe umnotho welizwe obungathuthuki ngemfanelo eminyakeni eminingi edluleyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Mnangagwa wethule amazwi la namhla eState House eHarare kunanzwa usuku lukazibuse phansi kwesihloko esithi Zimbabwe 41 Together Growing Our Economy for a Prosperous, Resilient and Inclusive Society. Uthe kumele abantu bakhanyele obekusenzakala elizweni lokwenzakala okwamanje ukwenzela ukuguqula umnotho lokunye. Uncome lokuvuselelwa kohlelo lwabatsha olwe-National Youth Service olwesatshwa ngabaphikisayo abathi lusetshenziswa sonke isikhathi kusenziwa ukhetho eZimbabwe.
Regarding youth development and empowerment, government successfully reviewed.
Mayelana lohlelo lokuthuthukiswa kwabasakhulayo, uhulumende sekhangelisise kakutsha lolu hlelo njalo sephendukise uhlelo lwe-National Youth Training Program. Lokhu kuzaletha indlela ebanzi yokuthuthukisa abasakhulayo ngendlela ehlanganisa inhlangothi eziningi. Lokhu kuzaletha ukungiwa kwabantu abalolwazi njalo abathembekileyo bekhuthele lokuthanda ilizwe labo. Lolu hlelo luyabe luzaletha ukubambana elizweni.
These provide a broad framework.
Umnangagwa uphinde wathi uhulumende wakhe ufisa ukuhlonipha ngemfanelo bonke abantu abalwa impi yenkululeko lababeyisekela. Uthe lokhu kugoqela ukulungisisa isithombe sikambuyanehanda esizakhumbuza abantu ngokwenziwa nguye kuqala ukulwisana labamhlophe. Uphinde wathi abantu akumelanga besabe amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba awokulwisana legciwane le-COVID-19. Uthe amajekiseni asetshenziswa eZimbabwe ahlolwa luhlangothi olukhangelane lemithi olwe-Medicines Control Authority of Zimbabwe ngomhlabathi owaphiwa abansundu. Umnangagwa uthe uhlelo lolu kalusoze lubiselwe emuva ngoba luthakazelelwa nguZulu. Bakhona abancome amazwi kaMnangagwa labanye njalo abathi luqakathekile uhlelo lwabatsha olwe-National Youth Service. Omunye wabo unkosazana Yolanda Chuma.
Mina mbona ngani nxa uhulumende engafaka uhlelo lolu olwethu abasakhulayo kungasisiza ngoba khathesi ungavele uphushe i-A-level nxa ungazange uthole imali yokuqhubekela phambili ugcine uvula umsika vele. Kuthi lalabo abaqedile ema-university abatholi imisebenzi kugcine kungasakhanyi vele umahluko phakathi komuntu owenze kuhle esikolweni longazange akafunde. Ngibona engani i-training program leizasinceda njalo sike sezwa ukuthi akula fees ebhadalwayo. Ngalokho ngibona ngani impilo yomuntu wonke omusha isingathuthuka iye phambili.
Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, uthi ibandla elibusayo selilungiselela ukhetho luka-2023 ngokuthi abantu abatsha laba kube yibo abazethusela uZulu ukuba akhethe njalo ibandla elibusayo.
National Youth Service ayisiyo yelizwe. I partisan the National Youth Service and sebe introducer futhi bonabana ama green bombers okuthiwa ngama border gaze abantu abafundisa ukuhlukumeza abazali babo. Siyabazi basebenza into ezimbi, siyamangala sebefuna futhi ukuhle kuthiwe bafake emsebenzini senzele ukuthi bavothele bathusele abazali ukuvothela izanupefu. Lokho sithi hayi asikufuni kudemokrasi.
Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, usola isinqumo lesi esithi abatsha bazafundiswa ukuba yizikliwi.
Ihlelo lwe-National Service in a normal country asohlelo olubi uzakhangela ukuthi kwamazwe athuthukileyo ehlelo lolukhona bene kodwa kwelakithi kwele Zimbabwe uhlupho ngalolu hlelo National Service ukuthi ZANU-PF ithatha amathuba ifundisa abatsha ukuba yizidlova ukuba yizikliwi betshaya abadala ikakhulu ngesikhathi sama-elections. Njengoba nje sinanzelela ukuthi sokusele iminyaka emibili ukuthi kube ngama-elections, iZANU-PF sihlilungiselele ukuthi laba batsha beqeqetshayo babe bazatshaya abadala beba-intimidate ukuthi bebe lokwesaba nxa kuzathi ukuvotwa ngo-2023 abadala besebevotela lona ibandla leZANU-PF.
Kusenjalo umnumzana Nelson Chamisa wethile umbiko namhla esithi kunzima okwenzakala eZimbabwe. Isikhulumeli sakhe uDokotela Nkululeko Sibanda uthi uChamisa uhlutshwa ngokubhekane loZulu.
Umongameli uNelson Chamisa uthi yena ukutholakala kukaZibuse asukela ekusebenzelaneni ndawonye kukaZulu weZimbabwe nezinkokeli ebezikhona ngaleso sikhathi kodwa njalo umongameli usuke wakhuluma ngokuthi uZibuse lo akasalethanga inguquko ukuthi kulokho kulabantu abasemajele ababotshelwe ukuthi bebakhankasela ilungelo labantu. Ukhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi ahlanganyele asebenze ndawonye laye kuze kutholakale uZibuse ogcweleyo.
Umnangagwa uphinde wabika ukuthi umnotho welizwe uthuthuka ngemfanelo loba kulomkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabanye abantu abathi abathakazeleli uZibuse ngenxa yokubandlululwa. Abanye babo bathi kuza kuba lempi eZimbabwe nxa bebandlululwa ngabadabuka eMpumalanga. Kodwa kulabanye abathi okwenzakala elizweni kulungiswa ngomlomo hathi izikhali. Umnumzana Leonard Dube ngomunye wabathi sebekhathele ukukhahlanyezwa ngabadabuka eMpumalanga.
Into ezokwenzakala la o efunakala la ikuthi nje ilizwe linqunywe phakathi. Manje ukuthi izwe linqunywe phakathi ayikho indlela ebhoda ngale. Indlela kumele ukuthi idlule khona lapho kumele ukuthi idlule khona. Indlela leyo sizoyihamba kanjani wena zwakele kungazange kuyiwe empini ngoba ngaphandle kwalokho ayikho indlela ebhoda ngemuva.
Umnumzana Pastor Mwili Magwizi okuhlanganiso yeZipra Veterans Association uthi kulusizi okwenzakala eZimbabwe.
Thina esalwayo empini sathokozelela ukuthola uzibuse. Kodwa ke sisitese sinanzelela sesibona ukuthi hayi uzibuse simtholile eminyaka siyedlule, kodwa inkululeko sibili kayikho. Akula nto namhlanje singayikhangela sithi siyakholisa yona. Kambe yonke into ifahlakele. Singakholisani kambe elizweni eselilemgwaqo edabukileyo. Singakholisani kambe elizweni eselingasela mali. Ilizwe elingasela kudla. Ilizwe elingasela msebenzi. Zonke izinto seziphelile zibhidlakile.
Umakhwizi uthi bayakhala bonke abalwa impi yenkululeko kanye loZulu.
IZimbabwe kayise yilo lizwe lelane salilwelayo. Sibuhlungu kakhulu thina amalwe icatsha ukuthi namhlanje yebo kambe kungabe sesikhangela nozibuse kodwa singakhululekanga. Sidinga inkululeko. Inkululeko izokuza kusasa. Kungcono sisebenze bantu beZimbabwe ukuze inkululeko ize. Ngoba kathesi sithunjiwe. Sithunjiwe ngabembi begolide. Sithunjiwe ngabembi bemhlabathi yethu abayibuthayo befake ezikhwameni zabo besidla beyibo bodwa.
Abakubandla lezaphu abasuka kumanyano webandla leZANU-PF leZPF zaphu bathi ngabantu nanzi usuku lukazibuse. UMnumzana Patrick Ndlovu, umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezaphu ezansi yakweleZimbabwe, uthi bayahlupheka abantu phansi kukahulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Njengeqembu lezaphu ilanga lokukhumbula inkululeko asawonti lisaqakathekile empilweni zabantu, ngoba abantu balambile, abantu abasebenzi, abantu bayadubeka. Akula muntu nje olesikhathi sokuthi angacabanga ukuthi ukhululekile, ngoba khathesi sesifana abantu sebeze bekhumbula ukuthi le Gibhithe sasukuyiRhodesia kwakungcono. Sebengani sebeze bekhala abantu beZimbabwe nje abantwana baka-Israyeli bethi kungangcono uMosa babisele eGibhithe ebugqilini ngendaba yesimo sesizwe esesikuso. So thina njengeqembu lezaphu silokudana okukhulu ngaleli langa. Silokudana okukhulu ngegazi elachithekayo elabafowethu, ukuthi igazi labo ngani selizeneze lachithekela amanga nje. So lilanga esizwa ubuhlungu kakhulu ngo-April 18 ngoba abantu bafela izeneze.
UNdlovu uthi abantu kumele bazikhulule.
Sinika abantu ithemba lokuthi ngabathatha amandla abo bazilwele khathesi uhulumende lo, bazikhulule uhulumende lo wencindezelo wabantu abamnyama, njengoba bazikhulula uhulumende wencindezelo wabelungu. Abantu abathatha amandla ngoba ngawabo.
UMnumzana Believe Gawule okubandla leZANU PF uthi bakhuluma ize abantu abathi kumele kuqunywe ilizwe ngenxa yokuthi bakhahlanyezwa yilabo abadabuka eMpumalanga.
Ilizwe leli ile sisekelo sombuso walo ochoyo ukuthi limi njani. Zimbabwe is a unitary state, yiko kukhona kusisekelo sombuso. Kanti laba sebesithi ilizwe kaliqunywe, liqunywa njani ilizwe leli? Njengoba vele ilizwe leli ilizwe elilodwa elilemihlobo etshiyeneyo yabantu, alisoze liqunywe ngabantu abazikhulumela nje inkulumo zabo zebhawa, laba abakhuluma into zabo abakhuluma into zabo ezingaqondanga ezokuphambanisa ilizwe lokudivide abantu. Njalo nxa bekhuluma ukuthi abantu bazakwale kuzaba le mpi, impi yakhona lobani, bazayenza lobani impi yakhona, kuba ngulwelwane.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Balaki Nkomo okubandla leZANU-PF othi kunenge osokwenziwe libandla leZANU-PF kusukela ngesikhathi ilizwe lithola uzibuse ngomnyaka ka-1980.
Umuntu angavota abenamapulazi amakhulu anyalazi atho sesikhala futhi kwezembiwayo esingathi ngama-minerals, umuntu omnyama wayengafuni. Namhlanje sikhululekile, abantwana beZimbabwe sebelakho ukuthi labo bazibonele ukuthi baselizweni labo. Njalo sesikuthatha futhi kokuvota into engcamba bengavuna ukuthi bavote. So asikukhaleli ukuthi usuku lolu luqatheke kakhulu ithi thina abantwana beZimbabwe.
UMnumzana Mdulisi Hanana okunhlanganiso yeDumiso Dabengo Foundation uyakuphikisa lokhu.
Khathesi umkhonomo wethu uyantenga-ntenga, imali yethu ayithenga isebenzi kwamanye amazwe, abantu abatsha abasebenzi. Uzathola ukuthi kulo muntu owazalwa mhla sithola uzibuse la namuntu ongazaka asebenze. umhlabathi kasilawo sezandleni zezano sibuswa izano lochuku eyabulala abantu bayithi kakhulu hlanga lemathebulo wamathabeleland ngegugura hundi kuze kube lanamhla indaba yakhona iyanyathezelwa abantu kababhadalwanga abantu kabaxoliswanga amathuna bobabamkhulu labo bababethu abafa igugura hundi lokho ebeyankangcwatshwa akulazibuse esingamjabulela kumbe singabhiyoza ngakho sithi hayi sithole lokhu lalokhu lalokhuya.
Lo Dube laye uthi akusuze kube lokuthula eZimbabwe kuze kulungiswe umbhuqazwe wegugurahundi.
Awukho umuzi nowodwa eMathebeleland ongathinthwanga igugurahundi. Ungakhomba nje ukuthi laphaya badlwengule umama wakhona lapha badlwengule intombazana yakhona lapha kwabulawa abafana banje kwabulawa ubabonje kwenziwa lokho inkululeko yaseZimbabwe ukufika kwayo it was the replacement ye colonization yabelungu kwasa colonizedwa ngabantu abamnyama
uhulumende kamongameli kaMasomo Mnangagwa uthi kumele abantu bakhulumisane ngomphuqazo wegugurahundi owabulawa khona abantu abafika inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 eMathebeleland lenkabazo. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University City sokola abantu abedlula izigidi ezilikhulu namathumi amane 140 million asebehlolwe emhlabeni onke jikelele batholakala bele COVID-19. City sokubhubhe abedlula kancane izigidi ezintathu 3 million. Kusenjalo uhlangothi lwezempilakahle oleCenters for Disease Control kuzwekazi leAfrica luthi kula bantu abefika phose izigidi ezine lengxenye 4.4 million asebehlolwe kuzwekazi leAfrika batholakala belo mkhuhlane weCOVID-19. Abantu abangamakhulu ayisikhombisa 700 basuswe izolo esibhedlela seCharlotte Maxeke Hospital kwele South Africa obekulo mlilo owethusayo. Yize kuphatha amandla zikahulumende zithi akuna muntu olimele ngesikhathi kuvutha amalangabi esibhedlela lesi.
Senganamasiva wesenzi umandla nobaba mkhulu babelobola usenzi umandla.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siqhubekela phambili lonkosazana sikhathele nyathi lapho sikhuluma khona ngabantu abangendanga.
Nxa su-independent umama usuzenzele kuba nzima kakhulu ukuthi ubuyisitshelwa ngokuthi la ngale ngkhaya umama laye uthe kosisi bathe into ezinje sezithe wena vele uyabusukhangela okwakho ukuthi usolva njani wonani into esuke ibisihlupha lapha omama babe sebezibonele kudala ukuthi eyakhe ilife iyayikwanisa njani so nxa sebizelwa ngezinye inhlupho ziba nzima phezu kwakhe and uyabe engasafuni isicathulo esizakhala ngakwakhe ngoba yena vele uzijwayelele sakhe sizikhalela sodwa yabona ukulawulwa sokukhulila sonto elula ukulawulwa kuya kube mnandi umuntu eqala emncane kona pana sutshela ukuthi namhlanje ayuye church siyendaweni enje kumbese ukuthiwa yekela lokhu uyenza lokhu kuba nzima ebantwini abangomama sebejwayele ukuziphilela bebodwa so mbona ngani yiyo indaba ekhona kubomama kakhulu angazobaba but obaba kwandanga ukuthi abe ngumahlala yedwa azaguge iba nzima but omama hhayi kuba bakujwayele futhi bakwanisa into uyathola ukuthi uright nje kala stress
ye akuvalelisa uzulu kwabafitshane manyathi khonapho
hayi lokugcina semvalelisa abalaleli ukuthi I think umendi umnandi umuntu esesemutsha engakahlakaniphi ahlakhule lawo azahlakaniphe esephakathi kwawo ngoba ungaqala ukutesta impilo yokuba wedwa uzuzuza ufike obo 30 something to 40 wedwa bese uthiwa uyathathwa from 40 years kusiyali I think ukuba nzima ke lapho ngoba uyabo sokhulile usule ingqondo la usule izinto zakho lazo ngale wedwa eceleni labantu abakho sebe bakhulu kumbe ngolabantwana kumbe ngolomntwana ukuthi ke manje uyokuba umakoti ongugogo kebe kungasayenzi labana abantu labo sebezahluleka lokuchayela umthetho ngoba vele lawo lo wakho umthetho so labo makhelwane sebakujwayela vele ama customers ajayela ungumanyathi sibe mangala mhlana ukuze ungabe yaba disturb engqondweni ukuthi kanti manje lokho umdala la yiseceleni lapha sokumba engathi bejwayele ukuxoxa lami besidlala bengichacha sebeza yesaba phela sokulokhulu la iceleni ngiyayibona nje ngithi nje life yakho niya lisiza sizaqalisa ukutshintsha iba nzima ngoba usumdala ngiyabonga abalaleli
haye uhlelo lwethu luma lapha kolamhlanje besilosikhathele nyathi yena ongendanga njalo wayingcwedi kwezamasiko esintu asidibaneni singabaphilileyo ngeviki ezayo
Senamasiko wewe Senamasiko wewe
So isikhathi sokholo lesiKristu silonto kameni komo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli kuleli viki ngiyathokoza kakhulu ukuthi sihlangene njalo
usiphatheleni lamhlanje
Siloku sisaphuma kupasika ngifuna ukubala ku Luke chapter 24 iverse ka 46 nsehla phansi wathi kibo kulotshiwe ngokunje ukuthi uKristu uza kuhlupheka avuke kwabafile ngosuku lwesithathu kuthunyayelwe ebizweni lakhe ukuphenduka lokuthethelwa kwezono ezizweni zonke kuqalwe eJerusalem linake libe ngabafakazi balezi zinto ngifuna ukuthi sinanzelele ukuthi ukufa lokuvuka kwaJesu kuqhakathekile yebo kodwa into eqhakathekileyo njalo ukuthi esinazela lapho uJesu ayithiyela abafundi bakhe njalo ayithiyela lati yikuba ngabafakazi bevangeli isikhathi esiningi abantu babe befuna ukubuya ukuthi babusiswe kuphela uNkulunkulu empilweni zabo uNkulunkulu abenzele izinto ezinhle kodwa bakugcine ke khonoko kube ngokwabo ikanti siyananzelela lapho umlayo kaJesu awuthiyela abafundi bakhe yikuba phumanini liye kwabanye abantu okokuqala sinanzele ukuthi lapha wakhuluma ukuthi kumele kutshunyayelwe ebizweni lakhe ukuphenduka into engifuna uzibuze yona ukuthi intshumayelo leyo izwayo kumbe wena intshumayelo oyitshumayelayo iqalisa yini ngokuthi kumele abantu baphenduke na ukuphenduka kuqakathekile siyananzelela yena uJesu ngokwakhe wathi eqalisa evula umlomo wakhe wathi phendukanini ngenxa yokuthi umbuso wezulu ususeduze so ukuphenduka kutsho ukuthi umuntu enhlizweni yakhe uyafika esigabeni sokuthi ananzelele ukuthi into leyo ayenzayo ayilunganga njalo udinga uThixo ukuthi amsize empilweni yakhe njalo umuntu ophendukileyo singananzelela uZakheus siyabona ukuthi wayethathela abantu izimali zabe ngu-tax collector kodwa wathi sephendukile okweqiniso wama ukwenza khonokho umuntu ophendukileyo uyachiya izinto akade ezenza yiluphawu lomuntu yabe sephendukile lolo khathe siyabona ntane umuntu esithi ngiphendukile kodwa lokho phakathi kwesono senoso ayivele elasho amandla evangeli ayenza ukuthi nxa umuntu sephendukile achiye into akade eyenza achiye isono akade ephila kisho kuze kuthi lalabo abambonayo bamangale ukuthi hawu kanti kwenzakaleni kuzibani lozibani yiko okuqala ukuphenduka okwesibili ukuthi kumele thina nxa silifakaza leli evangeli kukhani ukuthi siphakamisa ibizo likaJesu abantu abaningi nxa bethumayela ivangeli kuyabe kungasakhanyi ukuthi kuphakanyiswa ibizo likamfundisi kuphakanyiswa ibizo likamprofethi kumbe kuphakanyiswa ibizo likaJesu ngoba uyakhuluma uPaulu kwabaseFilippians ukuthi akule elinye igama esaliphiwayo kumbe kusezulwini kumbe lapha emhlabeni elingaphezu kwawonke amagama ngaphandle kwegama likaJesu njalo yilo elikwanisa ukusindisa abantu kodwa siyasibona abantu sebesuka umuntu usethumayela ibandla lakhe umbuso ethumayela ibizo likamfundisi lokhu ayisinto engakwanisa ukuphendukisa abantu kodwa into ephendukisa abantu yikuthi kuthunyayelwe ibizo likaJesu lokuphenduka kwabantu okwesibili into eyenzakalayo ngenxa yokuthi uJesu wafa waphinde wavuka esiphambaneni yikuthethelelwa kwezono zabantu ilizwi likaNkulunkulu lithi wozani kimi lonke elisindwayo
akuyiphethe mfundisi
Asithandazeni baba igama lika Jesu sesithandaza ukuba ngabe ilizwi lakho namhlanje lingangena phakathi kwenhliziyo zethu siphenduke phakathi kwezono esilazo lalapha esiphambanise khona njalo ngiyathandaza ukuba laba balemthwalo uNkulunkulu wami ayiphakanyiswe namhlanje ngegama lika Jesu ibe kuwe ukwenzela ukuthi bona bakhululeke egama lika Jesu siyathandaza amen.
Bekulohlelo fuselela umoya sinomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkungo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo ungathelo kusasa mfowethu sike sizwe ezabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Gobe namhla sixoxa ngosuku lweIndependence Day kuhlelo silo Ashley Phunye olwela ilungelo likaZulu kanye lo-admire masikaki okugatsha lwabatsha lebandla leZANU-PF. Sizaqala ngokuzokuthi uAshley uzathini ngokuqakatheka kwalolu suku kwabasakhulayo. Phunye ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela umbono wakho ngokuqakatheka kwalolu suku.
Ngiyabonga ukuba phakathi kohlelo lolu. Independence Day iqakathekile kithi ngoba lulusuku olusikhumbuza ama sacrifices ayenzwa ngabantu and lulusuku esicabanga khona ukuba singazinikela ukwenza into siyakwanisa ukunqoba.
Siyezwa abanye abontanga besithi akukho kokuthakazelela bathi basancindezelwa ukubona njani lokho?
Kuliqiniso ukuthi eZimbabwe kulokuncindezelelwa kanti singakhangela ama courts ugcwele ama political prisoners abazama ukukhuluma okubi okwenziwa yihulumende kodwa uhulumende kakho open ukuthi alalele ahambisane lama citizens. Siyabona ama cases abo makombolelo aruzivishe indaba esitshengisa ukuncindezelelwa.
Ubona ngani uhulumende kamongameli Mnangagwa uyasebenza gadalala na ukuthuthukisa intsha elizweni?
Ukukhuluma kulula kulokuyenza. Siyezwa ukukhulunywa ngumongameli kodwa kumele sibe lesikhathi sokuzibuza ukuthi yikho yini okufunwa ngabantu, yikho yini okufunwa ngamayouth ukuthi kube le bank yabo. Ngoba amayouth afuna into ezibambekayo abazitholayo mihla ngemihla, afuna imisebenzi bekwanisa ukuthola nje impilo enhle kwelabo ilizwe. So kule singakuthi ngama misplaced priorities.
Hayi siyabonga Phunye ngokungena kuhlelo. Zulukandaba asizweni ukuthi uAdmire Maskati uthini ngalolu daba. Admire, tshela uZulu umbono wakho ngalolu daba.
Hayi ngiyabonga, ngiyathanda ukuthi iBBC to iZimbabwe usuku loluphakatheke kakhulu ngoba lwasipha ithuba lokuthi sikwazi ukuthi sizibuse njengabantwana beZimbabwe. Ngoba abasakhulayo imbona abantu uqhakatheke kakhulu ngenxa yokuthi bayasinika futhi ithuba ukuthi singene kwezombangazo. Ngoba nje iground dankhona labe lingekho lefu bathi siyazelela ukuthi bakhona nje abakhulayo abakhona nabo nafana kwezombangazo ngoba sikuthi bekhulume lokhu nalokhu. Sikhona apho nje zananzelela futhi ukuthi kukhula amathuba amaningi avulekayo ngosuku lolu zananzelela ukuthi abantu bakwazi ukuthi bavote basebenze abontanga baye esikolo.
Siyezwa enye intsha isithi bona basancindezelwa, ukubona njani lokho?
Ya umbono wabo uyakunjalo angithi but esifanele sikunanzelele ukuthi amazwi onke ale ndlela yokuthi baphatha njani uhulumende wabo angithi lokhu kuya ngokuthi izinto sizibona ngaluphi uhlukumbe ngawo umbono. Singakhangela kithi kakhulu ndaba kuzananzelela ukuthi vele kwezomba ngazo thina singathi sebe sifake kuma-sidelines ngenxa yokuthi kukhona mibhisi esingakutshelwa kumbekelo senzakala izinto kwezinye indawo thinafune singazazi kumbe ezinye izinto yayizayenzakala kudala seziphendekwa kathesi ukuthi wena njengontanga ufike ungene kumbe ungenele into enyelelana kuyabalula. So ngibona ngathi abantu abaningi sobe sikuhulumente but mina ngokubona kwami njangokushisa kwami ukuphinde yithi. So xa uhulumente eyithi sinento kumele sizilungise izinto but izinto azilungiswa ngokuthi singene emgwaqweni basuke ukuhlabela cha izinto angithi but zilungiswa ukuthi singene endleleni zomba ngazo sihambe lathi khona fana ukuthiwa kuse-parliament elungisa imithetho ezabe isifeza singenze ngabontanga asontanga ngiyithakakasisa kaliyonza nabokuseti ngene kwezomba ngazo ukuthida akusibhadali malitho.
Hayi Zulukandaba, sithanda ukubonga uAdmire Maskati kanye loAshley Phunye ngokungena kuhlelo. Sesifikile emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Gobe.
Happy happy Independence Day. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Wenze midlalo iqembu le Dynamos Football Club linqobe eLanders FC elakobulawa 2-0 kunkezo ye Independence Cup. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lisa ngu Gibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo 6:30 a.m.